Unkosazana Lungile Masuku uthi inyathelo lwayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe liveza obala ukuthi lokhu esebuhlungwini ngendlela akhithwa ngayo esihlalweni.
I-enda alayo ngendlela aphuthwa ngayo lase ngoNovemba lapha sezama nje ukuthi akhawulise bona abamkhuphayo esihlalweni ngoba yena ngokwakhe ubengakafuni ukuphuma. Njoba evele esesesihlalweni wayengavumelani le opposition lapha nje sokuzama nje umuntu omdala ukuthi akhawulise.
Amazwi akhathazelelwe ngosakhulayo uMnumzana Mduduzi Moyo odwa uMugabe ukhathazekile ngokukhithwa kwakhe embusweni.
Umongameli ovezi njengomuntu ozubuhlungu ngokwenzakala kuye cause engathembile kuyafika lesi sikhathi kungayisuyo olomfanekiso wakhe emaphepheni lanokuvuthela yikho sejikisile wayethena sizayevuthelisanikuwa kwamukelekile sibili nendina abantu abaningi bazalandela lokhu benzi okufuna ukwenza umongameli.
UNkosazana Juliet Ntuwani okhokhela inhlanganiso yabomama e-Human Development Association of Zimbabwe uthi liyasolisa inyathelo elithethwa nguMnumzana Mugabe.
Kungaba liqhinga labo olokuyenga abantu ukuthi babone angani uMugabe laye usephumile. Kuphinde futhi kuzise abantu ubuhlungu ukuthi kathi nxa uThamisa engabuya abambane lo Mugabe onguye sifuna ukumkhupha kutshoni bazondele uThamisa. Mina ngibona ngani nje kungumdlazanyana umnangagwa lo Mugabe abawudlalayo.
UZulu eZimbabwe uyavota kusasa njalo indawo zokuvotela zizavulwa ngehola lesikhombisa ekuseni kuze kuyetshaya ihola lesikhombisa ntambama. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngi-Albert Ncube.